Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 kumpalakazi 2018 ngelanga le boxing day. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, cebo bani elizasetshenziswa libandla le-MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluza kuba lempumela evumakalayo.
Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi uPresident Jacob Zuma angakhangela eceleni nxa uZulu weZimbabwe eqhubekela phambili ehlutheka ngendlela ahlutheka ngayo esikhathi.
Umphathi ntambo wezamandla e-energy umnumzana Joram Gumbo uthi okubangela ukusilela kwamafutha ezimota ngumkambo wensitha i-black market.
Mina njengominister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singatiwona ama-long-term facilities.
Lamhlanje siqhubeka ngehlandla lesibili lodaba lokuthi amahlabeleli besigaba seMandebeleni abaphiwa thuba emisakazweni lemaklabhini okwenza bengaphumeleli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe cebo bani elingasetshenziswa libandla le-MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluza kuba lulempumela evumakalayo? Ukuze sizwe okuningi okuzakhangelelwa ngabasekeli baleli bandla kumnyaka esiwusungulayo kunsukwana ezilandelayo, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda. Saqala ke ngokumbuza ukuthi kanti kungani leli bandla lalithembise uZulu ukuthi kuza kuba lenhlelo eziningi ezigoqela ukutshengisela ezizalungisisa umumo wezombusazwe.
UPresident Chamisa ufaka abantu esitaladeni sikhangela umhla ka 29 November. Wazothi ngemva kwalokho sokufanele sike sibe sikhulumisana, kudinga ukuthi kathi ngubani ongavuma ukuthi kulungiswe indaba zodubo elizweni. Ngakho ngibona ngani kuliqiniso ukuthi abantu bebezatshengisela nje bangaqhubeka besiya phambili bekhokhelwa nguPresident Chamisa langebandla le-MDC nxa kuyukuthi izinto lize kazilungiswanga kahle kusiya phambili. UZimbabwe fanele akhangelele ukuthi mhlawumbe umnyaka ka-2019 ungaba ngumnyaka ongaletha inguquko le ebekhangelele abantu kakhulu ku-2018. Ngibone ngani umsebenzi kaPresident Chamisa uqhubekela phambili.
Zikhona yini inhlelo uZulu amele azikhangelele ezebandla kuqala nje umnyaka lo?
Zikhona inhlelo ezithize ezokuthi ufana nokuthi umnyaka olandelayo uPresident Chamisa njengoba esevele waqalisa ukukhulumisana le-nkokheli zamanye amazwe uzala esiya phambili njalo uzaphenduka ebantwini njengenhlala yenza ekhulumisana nabantu bezalanzelizi ukuthi kungenziwa njani ukuthi sikhulule ilizwe lethu silethe ukuphumelela lokuthula. Ngemva kwalokho imihlangano izabamningi phakathi kukapresident Nelson Chamisa labalandela ibandla loZimbabwe jikelele. Lokhu-ke uhlelo lukapresident Chamisa olwenkulumo ezingalungisisa indaba zakhe ezinhlanu ezokuthuthukisa ilizwe sikhangelela ukuthi lungaqhubekela phambili ku-2019.
Bakhona abasola ibandla besithi lokhu ligxile kukhetho olwedluleyo lingakhangeli oluzayo ukubana ngali yaqala ukuthi inhlelo eliyali lisifake phambili ezifana lezokulungisisa ezokhetho kulesikhathi njengakathesi, kungani lingani lilokhu lisemuva njengaloko okukhulunywa abanye?
Ngibone ngani laba abakhuluma ngalolu hlobo abantu abangazisiyo ukuthi iZimbabwe iminjani njalo ukuthi iy'nhlelo zikapresident Chamisa ziminjani. Okusegcekeni ukuthi uZulu weZimbabwe sikhuluma kanje akala ngisho iphetrol izinto ezitolo ziyakhwela ezibhedlela kula mithi odokotela abasezitaladeni kabasebenzi. Ziningi izinto kwelezimapho ezihluphayo kakhulu ezingafanelanga zimelela kusasa, ezimelela ukuthi zilungiswe ngenxa yokuthi uzulu wezimbabwe angathola obubelo. UPresident Nelson Chamisa nxa ekhuluma indaba azikhulumayo ngathi siwukhangelela izonhlupho ezitholakala elizweni lezimbabwe, akadingi ukukhuluma ngenhlupho zokuthi kanti ukhetho kwelo hamba njani. Nxa ekhuluma ngokhetho uthi hayi iqiniso kaliphumele egcekeni, kodwa engisakuthanda ukuthi ngilungisise ezomkhonomi welizwe, ngilungisise zokubusa kwelizwe ukwenzela ukuthi singalilokhu sisiba lelizwe elisemva kakhulu. Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi uPresident Nelson Chamisa angakhangela eceleni nxa uzulu wezimbabwe eqhubekela phambili ehlupheka ngendlela ahlupheka ngayo kwesi sikhathi. UPresident Chamisa angeke aze akhangela eceleni uzayo lokho esithi esebenza nzima ukuthi lezi zinto ezifana ezenza ukuthi kube lokuthi bekoku nje zilungisise.
Hayi, kwezwakala, sibongele kakhulu. Ungavalelisa abalaleli.
Ngithi mina abalaleli ngababambelele khonapho bazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulwisa nje ekhangele icele labo isikhathi sonke.
Hayi, siyabonga. Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseBhilitane. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamandla kagetsi umnumzana Joram Gumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi ngokuthengisa amafutha ezimota emkambo wensitha yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha la. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli khefu elekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwepetulo kanye ledizel. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze imbadalo ngokuphindwe kane ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese besiyayithenga kwemkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomphathi ntambo uGumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year kina sasa sisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day, about 900,000 liters as a petrol. Okwakade sengikhuluma lawe sokwajamba kwayaphezulu, i-diesel sisebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje ngaso kubuya ku-petrol thina sifuna ukuthi basinike, kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singatona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonokho ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakali lokuthi kuza kuba kuleyinye i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehlupha ikuthi kona ifiwelethi lapha e-region esadikla yinto esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi. Ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini, ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki, uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business. Abemichova basachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona uti namhla ingapi petrol ikwipi service station wethengi petrol noma idiesel wethengisa ku black market wesenza imali
abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela ngabe akula umuntu owathengisa kumkambo
wensuku ku April lo May sebenzisa 1.9 million liters a day okwakhathesi ngikhuluma lawo sebenzisa 4.1 million liters kuhamba njalo koko yine simhlobane ezinjalo ngoba ungathi wena kubenise kulezi moto eziningi ukuthi industry isivukile ijump yangukona iphonga ukujengisa ukuthi kule black market we are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change the petrol yet. Yiko abanye okwakathesi ungayakho kwamanye amagarage uzayithola ipetrol ikhona ngoba sebethengisa lama US dollars okungavunyelwanga uhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama US dollars ipetrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa iprice efana na leyaphandle. Into ekhona ukuthi kona thina sesithethe ibond yethu ukuthi akayila irate efana nale US dollars. Yiko ukuhlupha kwakathesi. It's just because of the rating. Yento ehlupha kwakathesi eZimbabwe. But ukuthi petrol ikhona lethi zilikhona yiko kulama line. One or two garages ungathola kungela line kungela fuel but one, the third one there will be fuel and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarage le ukhambe wile kwini garage nesi uzabathola lokho ekona lokho belandisela ukuthi petrol ingapi diesel ingapi bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi nibe lesihlalo kona ngizabale 1000 liters ngoba ngo-January petrol izakhwela kona ngizathengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo
umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto ukuzaba lobubelo
ukubona kwami mina njengominister we-energy and power development engizakutshela ukuthi uhulumende akuyenze yikuthi kona si-adjuste iprice yethu singaphonga uku-adjust iprice yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona ipetrol yabo le-diesel phandle uzabona uzalunga.
Alo ke ngumnumzana Joram Gumbo umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla e-energy ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 eseHarare. Izolo ke bekulilanga lekhisimusi abaningi abathi balidle nzima bedanile ngenxa yokoma kwezomnotho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Manda ubhodabhode ngendawana zakobulawayo exoxa lezakhamizi ngaleli langa lekhisimusi abanye bebingelela isihlobo labangane wasethulela udaba olulandelayo.
Nyamva kubhodabhoda kancane sihlanganekele ozulu kontuthuzethunqa lapho-ke abantu abahlelike emakhaya behlele njengemuli xoxela abanye babo bebingelela ihlobo labangane kungekho isimuzi kunjenje.
Salubonani, salubonani, ninjani? Mina ngingulisa, just wishing abazali bami, umamami, my family, a Merry Christmas. Sijabuleni sonke, siyalithanda, thank you.
Happy Christmas, ngiproud inyoni, nisebulawayo, ukholisa phambili, asikholiseni. Sengena lo mnyaka omusha, sikholisa njalo, sambeni sonke.
Ithi ilibingelele ngekhisimusi ngisithi bantu bevungu elwagweru sunrise esikombingo linjani khona ngapho ngabona liba lekhisimusi enhle ngilifisela futhi ikhisimusi enhle ngizalibona umnyaka uqala.
Merry Christmas usebulawayo lapha ngugift carize ngibingelela unkosi kazwami ngiphithi uRebecca Moyo lo gift lo Omega carize lo Samantha ngisithi umamami okhona edlekuhle ekhisimusi lonke ngiyalibingelela.
Ngathanda ukubingelela ugogo wami Madlamini emagwegwe ngisithi Merry Christmas lo gogo uMangwenya khona ngale futhi emagwegwe Merry Christmas. Ngithi Merry Christmas kusithandwa senhliziyo yami uAmukela khona leBotswana.
Yame dime kulegani nyati, ndi umjija monse ne mdizi, ndi zwa kwa toge. Ndi umjija monse, mba jali bangu, minari, mba mazere monse, mbaba, ndi umjija. Mwenye agamu mpia tuwe njila mwenye agamu mpia mpawa, tukoli shiro go, amen.
Merry Christmas, kumama, mwese pumla South Lobawa. Niti Merry Christmas, kustanda, senzuzi amu. Ukiwa sema kweko.
Sanduku ngene lu umama mtala wami emzilikazi. Loma mtala wami opoma. Loma lu mose kooli. Eti kuliki mose eti.
Bentando kuthi Merry Christmas wonke umuntu emaziyo. From uKhalo Christ lonke ngiyalithanda. I hope you enjoy the rest of your day and night. Sazobalithi.
Yeah, my gents, mina ngumthoko. Ntando kuthi Merry Christmas emajensi nami onke okangeke ndiqambe amabizo lezazi.
Hello all there, mina ngingu Elaine Sadike. I just want to say Merry Christmas to my family which is in Harare, labanye bonke abangaziyo. Enjoy your day.
Ngumfoka Ncube umayibonga Alex. I just want to say happy Christmas, Merry Christmas and a festive season to everyone. And ngiyathanda lonke, let's all enjoy safely.
Lanxa kulobunzima ke ebantwini kuyindlala kunje nje abantu ke batshengisela ubana ke bathandana lokho beyazi ke iKhisimusi ukuthi bana ingemule. Ngimele sizo 72 zathi nqa igona ngiyizwa Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda, liyazi ke ukubana lingasithumela imbono yenu libingelele isihlobo lokunye okunjalo kunombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inamba elingasithumela kona +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Libya zithi isigodlo somphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe sihlaselwe ngamalwa ecatsha. Omunye wabo oziquphule ngebhomba kade alithiye emzimbeni wakhe kwabhubha abantu abathathu. Amapholisa omvukela kwele Sudan akhalise izikhali zawo zikhangele emoyeni, bahaza lamagulunede alentuthu ehitshayo bexutsha inkulungwane zabantu ezifolileyo zisiya esigodlweni sikamongameli Omar al-Bashir abathi kasuke embusweni. Okwamanje ke kesizwe ihlandla lesibili lendaba zethu lapho isihlaziya izikhalazo zabahlabeleli abadabuka esigabeni seMandebeleni abathi abaphiwa thuba emsakazweni lasemaklabhwini okwenza ukuba bengaphumeleli. Namhlanje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loMadlela Sikhobokhobo uSamamo. Uqale wambuza ngokuthi yena ulezikhalazo na ngokungaphathwa kuhle engaphiwa ithuba eleneleyo emoyeni lemisakazweni lapha sizweni ngingqoqo.
Umbuzo lo mhlawumbe eminyakeni edlulileyo bengakwazi ukuphendula kuhle, kodwa ngoba sesikhula khulile ngibona ngathi ama-DJs afuna ajwayele ukudlala kakhulu abantu asebengathi bakhula khulile emcimbini. Icabanga i-challenge ikithi ama-artist ukuthi into yakho uyilwela kangakanani.
Kodwa kumele umuntu alwe njani lapho?
Ngokuzama ukungena yonke iminyango, ngoba mina one, ngokuzama ukungena yonke iminyango, two, nge-product ukuthi product oyenzayo does it iya aphila na ebantwini. Terms siyayenza izinto zibuye zingakhulumi nabantu and then fike sesikhala thina sithi khona hayi izinto zethu azitshaywa, izinto zethu azithini.
Thank you.
kubalekele ukublema ama registration ngibeke kithi eze ama artists ukuthi sina senzani ngoba udala sikhala ngakho ukuthi ama registration zawezi lokho ama registration zawezi lokho manje kunabo sky singabo khulumani ethe singaqhubeka sikhala kunjalo bona be sithi i-content yabo kumele ibe almost higher percentage local content. Listen to Sky FM, ngiyakwazi bayidlali local content kakhulu. Ngiyalalela iKhulumani FM bayidlali local content. Even the upcoming bayidlali. So it is up to the upcoming ukuthi i-music yakhe ishintshe abantu ikhulume nabantu.
Kodwa sesikhangele eminye ke imisakazo elizwe lonke egoqela uZBC kuyafanana.
Yikho ngithe mina ngingazi abanye kodwa mina ngoba maigama sele ngathi likhulile vele somehow they are forced ukuthi bayidlale umculo wabo. So owami umculo uyadlala on national FM, uyadlala on Radio Zimbabwe, uyadlala even ku-Star FM. Sengike ngahamba ngayenza nama-interviews ase-twice ngisenza ku-Star FM khona le-Harare. Lapho engingazazi idlale khona maybe i-GFM ngoba mhlawumbe i-target market yabo nomusic wami ngabe unga-aphile ku-target market yabo. But mina personally hayi angifuni kuhamba amanga bayayidlala iculo yabo.
Ngezinye indlela kulangxaki lolimi
yini? Hayi ngingakuhamba amanga maybe eminyakeni edlule nami ngisasekole ngangicabanga kanjalo but ngabuya la ngaphutha nami ngendlela engiphuthe ngazo bayayidlala imiculo. Okunye yikho ngisithi sami kubuye sifise ukuphosela kuma-artist ukuthi bona how bad it is do you want it. Sometimes the CEO siyokhala sithi ngama-registration kasi-ke nathi thina ama-artist asiyaphushi ngendlela kumbe thina ama-artist umculo wethu awukhulumi nabantu. Yazi into ma yinhle siswami iya noma kuthiwa uyayi-ignora kanjani uyoze uyithathe udlalo
isikhathi sekhisimusi uzabe utshaya
ngaphiithi uyiqala labo mama emanama ngiyenza imadlela day and then sekhezi e-St Joseph komdala umqabo kunyongoa
khona uyabe udlala ziphi zonke ezakho abazaziyo lokokulingisa lokunye
hayi sibanikeza the whole package silingise here and there sibe sidlala ingoma ngoba ngisarelise ingoma yokuqala i-album yakuqala yayinongamnanku samamo manje serelise i-album umajazana so hayi ubusuku bonke abantu bezikholisele
yamukelwa njani emphakathini.
Umajazana hayi no ihamba kakhulu bayayithanda abantu sebenje ukuthi siyenze ama-videos asinyelele abantu
ingoma ezingani abantu bazijabulela kakhulu eziphakathi waleli dlalade izi
leyo ethi umajazana majazana ngiyethi isipande lo akanathi imiso ekhuluma ngendoda yayisijeni ngomsouth african ikamba mango sahlanga neboda yakwayisi noma thina we are storytellers so imiculo wethu isase continuation kuqhubeka sitshela abantu izistori izili ngomculo.
Omunye ohlabela ngaye njengaye usibandele abantu basebemjayele lapho olingisa khona
bayamazi ke uyicharacter ngapha kumafilimu kodwa ikucharacter yomafilimu uyabe ezitishe ezizi i-South Africa abe sephuma athi ekhaya epiterkis lazalwa khona ngibe sengisiyahlangana naye ebhoda nami ngisithi ngiyaphisi kokuqhobo khona hawu.
Ucha lobani kuleli idlalati?
Idlalati lakuqala uzokhumbula ukuthi ngangisegoli so sasingene estudio neyindoda ekuthiwa uMthabisi Moyo nguye wayeyidlalela amakatari wonke kodwa manje kubuye eZimbabwe ngibuye ngaba ne-band nabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari.
Ungathi abantu balithakazelela kakhulu okwedlula okulo ngamnanku samamo?
Heyi angeke ngisho ngibona ngathi sese-early ngoba ngibe-release ngo-September. Heyi inkinga ungamnanku samamo naye wayeyi-problem kakhulu so asazi ukuthi Jehova usibekeleni phambili sesesiye siyathemba nje ukuthi nalo liyohamba likhaya njengongamnanku samamo kumbe limzila asikwazi.
Yeah, we're not.
wanga mukwinya rodi Ya wahamba wayemfinyo wayakula watu hamba nomkabuko Wabuye sengu kwa Eze kiti kwa jesu Kulu Kwinya rodi Ayu matocha Chacha kucheni I'm going to go to the hospital.
Machazana, ingoma emnandi, ingoma kamadlela sikhobokhobo samamo ulalelani ke njalo kusasa kuhlandla elinye lapho esihlaziya khona indaba zabahlabeleli abavela koBulawayo lendawo zesigaba seMandebeleni abathi bona kabaphiwa thuba yiko bengaphumeleli kodwa lizwile komunye lapho ukuthi besithini kusasa ke sizaba silo munye njalo esihlaziya lolu daba hayi ama sesibiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa 6:30 ekuseni kumbe singadibana ntambama lamhlanje igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo.